Ekhuluma enkonzweni yesikhumbuzo sabantu ababulawa kumbhuqazwe eyenziwe ngelanga lokuthakazelela ukubunjwa komanyano phakathi kwezaphu lezanu-PF ebise-Stanley Hall, uMnumzana Dabengwa uthe kufanele abantu beqale ukukhangela indawo lapho okwalahlelwa khona abantu ukuze amathambo abo abuthwe angcwatshwe kutsha. Uthe umhlubulo weMathebeleland usulengcitshi ezizahlola amathambo lawa.
Asivumelaneni into yokuqala ukuthi izulu liphela ngezikhathi zabo-August kuyaboseptemba ngo-October siye kuthi amathambo bethu likazulu lizikhangele zonke izindawo bazazi jahalelana elinyeni elikhulume kuqala lithiko ukuthi lona labona itsho lokhu. Angeke zikhangeleni zimakwe indawo zonke lezo, sivumelane ngelanga elithize sithwale amabhotolo lamatini amabhokisi sizawathola, sihambeni siyekhangela siyegeba ama-graves lapho kwababa khona abantu suke lapho bazokutho abanye bantu balabo bantu. Sesilazo ingcitshi ezikhona kwemathebeleni esezafundiswayo ukuthi zihlukanise amathambo ukuthi la umnikazi namo lwa umnikazi namo nganza kuyebhalakwe khonapho engaliswa. Ngemva kwalokho sizokuba necebo lokuthi udaba lwakhona lesikhathi.
Umongameli webandla le-ANSA uMoses Mzila Ndlovu uthi umqondo lo muhle kodwa kumele kuqale kukhulunyiswane lezihlobo zalabo ababhubhayo njalo kube lophenyo ukuze kungadilizwa ubufakazi.
So ayisiyonto umuntu oyedwa njengasukuma lapha nathi mina ngifuna ukuyangcoba abantu abanakutsha. Kulabantu izihlobo zalabo bantu kulama-organizations avele kade kukhuluma ngegugulawole ngaphambilini wabodabengwa. Kulama-interest groups akhona afuna ukuthi labo bangaphathisa ngolwazi. So kuqakathekile ukuthi phakathi kwakathesi laleso sikhathi esikhulumayo kwenziwe umsebenzi wokuletha wonke umuntu kube lokuhlanganisa umcabango ukuthi kwenziwe njani. Njalo kubule kulungcetho obufunakalayo okumele ukuthi singadlali ngawo ngoba singadala omunye umonakalo phezu komonakalo.
UMnumzana Felix Mafu owenhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust uthi kumele kungadilizwa ubufakazi njalo ababulali baqale bathonisiswe amacala abo.
Ngibona ngani abantu bayaphangisa ukuginya bengakahlafuni. Akube lokuwina ama-election bese sithatha labo abayenza ubuhliwi sibahambise ekhoti. Sixolelane labo bazexolisa laba bantu ababotshiswe uma sekule evidence wayemakhoti amathambo lawo sesiwafihla kahle.
Umqondisi webhethi likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelana lombono kaMnumzana Mzila loMnumzana Mafu.
Khulumo ethiwe ngokudabe ngangivumelana layo kakhulu ngoba sokuthethe isikhathi eside kungalandethi ngisuthi ngenza kodwa kuzabe sokudilinga ubufakazi nangathi ngenzwa njani.
Owalahlekelwa nguyise ngaleso sikhathi unkosikazi Similo Gwebu uthi uyajabula nxa kusiba lethuba lokuhlonipha ababhubhayo ngoba balahlwa njengenyamazana.
Mina ubaba ngomunye wabulawayo ngesikhathi se-Gugurawond. Ngakho ngizwa ngilokuthaba kakhulu nxa ngisizwa bethi bayathatha amathambo abo babangcwabe kotsha. Ngaso kuyukuthi bayabafihla kuhle okwelesithunzi sibili. Hhayi, ngiyathaba kakhulu. Kodwa ngisuke ngizibe lo mbuzo khonapho ukuthi obulalayo bona bayayetheswa yini icala kumbe kuyahle kube yikuphela kwe-Gugurawond. Bathonisiswe ngalokho abakwenzayo kungaphumi kuphelele emoyeni nje.
Kubikwa kwabulawa abantu abazinkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987 ngesehlakalo se-Gugurawond. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanywa kukahulumende wakhe kodwa kazange axolise ngalolu daba. Imele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.